sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kuZibandlela 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, le yindlela embi kakhulu ukuthi ngabathi ngibe indawo esetuzanda khona ngale. Kanti amahofisi kahulumende maningi kangaka. Behlulwe yini ukuthi babadonsele eduze ngale. Ongala mali yokusuka kwanele size lapha. So that means uyehluleka phela ukuthi angafaki amaphepha zakhe.
Imithethwandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngoMbimbitho ihlale emadolobheni ehlukeneyo elizweni namuhla.
Thina lokhu sikhubekela phambili sikhankasa emabandleni. Sikhankasa kuzakhamizi, sikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzelele imilayo encedisa ukuthi kuvikeleke COVID-19. Lamanye amakhansili aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. Uwenzela ukwengezelela inani labahlatshwayo elizweni. Abeqembu labesifazana abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia ele-Creative Passionate Women sebembise izibhorane endaweni ezimbili koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale lokwamukela ababhalisa ukuze banxintise kukhetho lwama-by-elections ele-nomination court ele-Mathebeleland North lihlale namhlanje koBulawayo emthethwandaba kamantshi e-Trade Gold. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labantu lithi kuhle ukuqhutshwa kwama-by-elections kodwa lisola umango ohanjwa ngabazophanyeka amaphepha abo ukuba bancintise kulolu khetho kwabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission koBulawayo. Okufakazwa isakhamuzi sakoBulawayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Gideon Mangena.
Hayi, le yindlela embi kakhulu ukuthi ngabathi ngibe indawo esetuzanda khona ngale. Kanti amahofisi kahulumende maningi kangaka. Behlulwe yini ukuthi babadonsele eduze ngale. Ongala mali yokusuka kwanele size lapha. So that means uyehluleka phela ukuthi angafaki amaphepha zakhe.
Owaxoshwa edale lephalamende emele inkulumane constituency kodwa osebuyela edale lephalamende engayanga kuma-by-elections umnumzana Phulu kucaca ngomunye wabasola ukuqhutshwa kwe-nomination court koBulawayo.
So okwenzakalayo ukuthi siyacina sihambile futhi e-court sisiya challenger ukugazethwa kwama-by-election kuma-constituency ethu. Thina sile court order ethi asixotshwane siloko singamamember of-parliament. So yikho okwenzakalayo la. Simangalisa kakhulu ukuthi i-nomination court ye-Mathi North kungani senziwa koBulawayo. Akuhambelane le ndaba ye-devolution esasivele sikhuluma ngayo isikhathi sonke lesi, which is part of policy kahulumende. So kuyinto eyisimanga kakhulu. Ngingazi ukuthi ama-candidate wona athini ngendaba enjalo. Isizathu sakhona bekungakasi.
Umnumzana Kudakwashe Mavula Musanga omele iZANU PF eBinga North ngomunye wabenelise ukuphanyeka amaphepha e-nomination court e-Trade Gold Magistrate Courts namuhla.
Sikhangelele ukuwina, nothing more than a victory. Sikhangelele ukuwina, sikhangelele ukuwina kakhulu ngokohulumende wancedisa sibe i-ruling party, ancedisa sibe la child devolution. That child devolution is there for everyone to see. So khathesi abantu sebevula kamehlo ukuthi hayi, i-ruling party ilothando labantu bayo. So siyawina.
Unkosikazi Elifia Moyo osuka eCholocho owebandla elibusayo ubuye ekhaphe unkosikazi Musa Ncube Mathema onguye abamkhethe ukuba abamele.
Sithi thina ukhethelelo silulindele. Silulindele sifuna ukuthi sizikhethele inkokheli esiyifunayo ezasincedisa kukho konke singabe sikhala ngakho elizweni. Khathesi sikhethe umela nguMusa Ncube ovela eCholocho emhlabangu online kuthelethe South constituency.
Obekhokhela inomination court yeMathebeleland North kobulawayo umnumzana Richard Sibanda uqale ukwamukela amaphepha abakhangelele ukuncintisa kukhetho ngombimbitho 26 ngehola lechumi ekuseni. Usahluko 159 wesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama-by-elections ngoZibandlela 26 kuyona le inyanga. Umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba kuza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuphathwe lolo khetho. Ama-by-elections la azaba ngawokukhetha amalunga edale lephalamende lamakhansila azathi amenyezelwe yizekhi. Bakhona abazabuyela edale lephalamende kumbe ekhansilini bengayanga kuma-by elections ngezizathu ezehlukeneyo ezimenyezelwe yizekhi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idale le-nomination court eGwanda lamukele amaphepha alabo abafisa ukuncintisa kukhetho lukakhansila ku-Ward 7 eGwanda lamhlanje. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwaye ngumeya weGwanda umnumzana Justin Majale libandla le-MDCT etisetheswa umlando wokusekela ibandla le-MDC Alliance ebelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lingakaguqulwa ibizo selibizwa ngokuthi yi-Citizens Coalition for Change, i-CCC. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Amabandla ezombusazwe azancintisa ukhetho lokudinga ukhansila kwa-Ward 7 eGwanda agoqela ele-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, ele-ZANU-PF elikhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa kanye lele-ZAPU elikhokhelwa ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo. Ngemva kokwethula amaphepha akhe kudale le-nomination court, wayengumeya weGwanda umnumzana Justin Majale webandla le-CCC uthi kuye leli lithuba lakhe lokuqedisa indima aseyiqalile engakaxotshwa.
Thina siqedisa indima eseyiqandayo zonke inhlelo esazivumelana nalo lezakhamu zikaWard 7 yinto esinalo ukuthi siyiphudube njalo sesihamba nesiqubo esikhulu ngoba kumele sizame ukuthi sikhavise lesikhandle sena esalahlekayo.
Umnumzana Vusani Mhlanga owake waba ngukhansila weGwanda webandla le-MDCA ngomunye layo ofaka amaphepha akhe.
Okunye-ke izikhalazo zabantu ukuze ziyefika ekhansilini zibanjwe ngendlela efanele ngemva kokukhethwa ngabantu xasesawuphumele hlale phansi labantu kusebenze ndawonye sibone ukuthi okade kuhlupha kuyini kungancedise kanje.
Umnumzana Lizwe Nathi webandla le-ZAPU uthi uzasebenzelana loZulu ukuqhuba inhlelo zikaWard 7.
Silama problems esilawo njengeWard, siyawazi. Sicetsana nini, sibone into siphuma njani. Problems esilawo, ziningi izinto ezisihluphayo eWardini, ziningi izinto ezifulungisiswa. Ngasiboneni ukuthi indawo yethu iyaphumelela layo iwe isigaba esikhanyayo.
Asenelisanga ukuxhumana lo mnumzana Thembelani Madudu ozamela iZANU PF. Ukhetho lokudinga ukhansila kwa-Ward 7 luza kuqhutshwa mhla zimathumi mabili lasithupha kunyanga kaMbimbitho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umnumzana Douglas Monzora wenelisile ukubhalisa amabizo amalunga ebandla lakhe afisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections esebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Amanye amabandla agoqela elitsha ele-Citizens Coalition for Change leleZANU PF lawo enelisile ukubhalisa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokuphela kohlelo lolu ekutshoneni kwelanga, isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Witness Dube uchasisa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Umbutho wethu we-MDC Alliance ufakile amaphepha ilizwana lonke nje ama-candidates ku-council laku-National Assembly kobulawayo, hayi sifake zonke indawo kuma-council. Kumisiwe indawo ezimbili iphumula lenkulumane ngodaba lwe-PDP lolo lusasemthethwandaba. Ngaleso sizathu sakwanisa ngakuthi sifake, kodwa kubo insiza bafakile. Ngigcine ngikhuluma labo emini bese befakile eGwanda bebese court eMathebeleland North, iPinga North constituency i candidate yethu ifakile amaphepha echolocho south yikho mhlawumbe esingaba singasazwisisananga le candidate yethu. Ngithemba ukuthi sibambile isikhathi sokuyafika ukuyafaka amaphepha ilizwana lonke nje leZimbabwe. Hayi, kukhanya kuhambe kuhle ngokuzwa kwami ngonobhala.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, laye chazisa ngabaza kwenza kubandla lakhe.
Zulu, amakhansila ethu akobulawayo aseregistile ngu-Ward 26 uNomeni Hlabani, Ward 21 Thevimbo Maphosa, Ward 20 Enes Rafamoyo, Ward 19 Christopher Dube, Ward 18 Consilia Mlalazi, Ward 12 Lilian Mlilo, Ward 9 Darlington Mabuto, Donaldson Mabuto, and Ward 8 Edwin Ndlovu. Laba ngamaqhawe afela iconscience yawo.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kwezinye indawo kuza kuba nokushikilisana kwamabandla ezombusazwe, kodwa kwezinye indawo kumgceke ukuthi iliphi ibandla eyinqobayo.
Iparty entsha ikamnumzana uChamisa, e-Citizens Coalition for Change, ilakho ukukwanisa ukuthi ithole ama-seats lawo ebengawo MDC Alliance lapho abaxoshwa khona nguDouglas Monzora. Kodwa kulamanye ama-seats angamanga kahle nxa sikhangele umumo wama-numbers, ngakhangela indawo enjenge-Epworth lapho kulowo mnumzana e-Thrage Kureba. I-ZANU-PF candidates abayifakileyo ku-election eledlulele lika-2018 itshaye 10,000 plus votes i-independent. Yona i-ZANU-PF yathola 16,000 something vote. So kutsho ukuthi ijumo lokufaka i-candidate yodwa kathesi leZANU yikuthi ihlanganise amavoti nalawo ngoba kukhetho oludlulileyo.
Idale le-nomination court eHarare liqale umsebenzi wokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections lukambimbitho mhlaka 26 namhlanje ekuseni, laselikhipha amabizo abantu abazancintisa ntambama. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi sezoqinisa imikhankaso yazo yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukujova inani elithe xaxa elizweni okungenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Embikweni awethule izolo, uhulumende uthe inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le selisedlula kancinyane izigidi ezine ukuphela 4.2 million, yena ehlose ukujova abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukufikisa i-head immunity ngesiNgisi. Abantu abahlaselwe yi-coronavirus kunsukana ezedluleyo bedlula amakhulu amabili 235, wabhubha abalitshumi lanye 11. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Yoseni Sibanda.
Into esiyehlise inani kakhulu elabantu ababa le COVID-19, siyananzelela ukuthi abantu abaningi lokhu beqhubeka behlatshwa injection ye-vaccine, ikanti njalo iningi labantu liyananzelela udingeko lokuba umuntu abe le mask, umuntu abe khatshana. Mbona ngani lokhu kuyayenza ukuthi inani le-COVID lidede. Njalo siyananzelela ukuthi lalaba abaseduzane lathi abeGoli okujayele ukubuya khona abantu abaningi abale-COVID, inani labo selehlile. Khonokhu njalo kuyanceda ukuthi inani lethu lehle.
Ziqhubeka njani inhlelo eliziqhubayo ezokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19? Kungabe kule ngxaki na elidibana lazo?
Siyananzelela ukuba iningi labantu selikubona ukudingeka kokuthi bayehlatshwa injection. Thina lokhu sikhubekela phambili, sikhankasa emabandleni, sikhankasa kuzakhamizi, sikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzelele imilayo encedisa ukuthi kuvikeleke COVID-19. Siyananzela njalo ukuthi lamanye amakhansila aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini endaweni, belethe-ke i-vaccine beduze labantu. Kwenza ukuthi abantu bekwanisa ukwenela ukuthi bahlatshwe. Akulamgoqo ekhona. Into kuphela eqakathekileyo yonaleyo ukuthi siqhubeke phambili lokhu sikhuthazana labantu, lokuthi layo uhulumende abe lohlelo lolo luletha i-vaccine eduze labantu.
Lo umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Joe Biden weMelika uthi ilizwe lakhe lizethesa izijeziso zenotho umongameli Vladimir Putin wele Russia ofuna ukuhlasela ele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press bathi umongameli Biden wethule lokhu izolo ekhuluma lentathela izindaba ngomumo osemngceleni wele Ukraine lapho ele Russia eselifake ibutho elihlome laphelela limelele umlayo ovela kumongameli Putin ukuba lenzeni. Kodwa umnumzana Dmitry Peskov, isikhulumeli sikamongameli Putin, uthi izijeziso zenotho singaba buhlungu lanxa zingasoze ziguqule izenzo zakhe. Ele Russia lithi kalifuni ukuthele Ukraine lingene kumanyano owe-North Atlantic Treaty Organization i-NATO evikela ngezikhali amazwe akumanyano lo engahlaselwa. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ingxabangxoza ephakathi kwele Russia le-Ukraine ilemvelo ende kakhulu evelela kuSoviet Union. Kodwa ke okukhona ukuthi uPutin uvele ngumuntu othanda impi. Ulezimpi eziningi, ezinye Georgia, ezinye Latvia, ezinye ngapi. Yena uyafaka izikhali zakhe eze-Russia e-Ukraine ngoba ufuna ukuthi abe ngumuntu o-controller kumbe ophethe emngceleni, imngceleliyana eqonda le-Baltic Sea. Kodwa uBiden akakwanisi ukuthi afake izikhali zakhe ngoba ufanele asebenzelane le-NATO loba angaze anike izikhali e-Ukraine. Okukhona ukuthi sokufanele kukhulunyiswane kathi sikuxoxisane. Kodwa njengokubona kwami, nxa uBiden efuna ukuthi avikele i-Ukraine, okuba ilukhe khuluma lokhana akusancedi lutho. Ngoba ujaha lo uPutin sevale siqonde khona ukufaka amabutho akhe e-Ukraine. Mina ngibona ngathi amabutho e-America kahle angene e-Ukraine. Bahle bangene le-NATO, hatshi lokho akutshoyo ukuthi bazanikeza izikhali i-Ukraine. Lokhu akusezi kusebenze lutho ngoba yikho abakwenzayo laphana uPutin wasethatha i-Donetsk.
Lokhu-ke Ngwenya, okwezithezo ze-NATO kungasebenza yini xa sikhangele ilizwe le-Russia ngokuma kwalo? Lo Putin ngokwakhe sibi
izijeziso ezikhulunywa nguBiden izijeziso eziqondane kulama company amakhulu eRussia alama business eAmerica eEurope. Ngizanika umzekeliso eGazprom. IGazprom singathi yicompany esupplier igas iEurope yonke, ikampani enkulu kakhulu. Ngikhula ababukeli bebhora bayibona nje ibhaliwe ukuthi Gazprom. Impompi zayo ezinjengeferuga ziyedlula khona e-Ukraine zisiya e-Europe. Kutsho ukuthi nxa i-America iqonde ukuthi ifake izijeziso ezinkulu kakhulu, bayakwanisa ukuthi bathika bavale i-Ukraine, kayivale impompi ezegasi lezana eziya e-Europe. Ezinye izijeziso ziningi ngoba kulamakhampani amakhulu abanjengabo Microsoft or Facebook or Google or IBM, amakhampani amakhulu e-America ase-Russia bayakwanisa ukuthi bathi kasavunyezwa.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Abeqembu ele Creative Passionate Women elabesifazana abalichumi lasithupha i-16 abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia sebembise izibhorane ezimbili zokusiza abahlali bemalokitshini eChabalala leNtumbane koBulawayo. Kubika intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda.
Amakhosikazi la ahlala edolobheni le-Perth bahlangane ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa kuhlelo zokutholisa abantu amanzi kakhulu edolobheni lakoBulawayo lapho akhulela khona. Unkosazana Rose Ndimande umele umama lawa uchaza kabanzi ngenjongo abahamba ngayo.
NgoJune 2020
kwaba lohlupho olukhulu olamanzi ekhaya kobulawayo eZimbabwe. Kwasithinta kakhulu singomama njalo siyinzalo yeZimbabwe. Saxoxisana ngodubo lwamanzi olukobulawayo. Into eyasihlukuluza kakhulu yikuzwa kuthiwa sokulomkhuhlane wesihudo owawusuthatha le mphefumulo yabantu bakithi.
Kuthe kunjalo sebehlangene bazipha igama baqala ukubuthanisa imali kuya phambili egcizelela amandimande ngohlelo lwabo.
Iqembu leli labomama ibizo lalo kuthiwa yi-Creative Passionate Women esayifoma ngoJuni ngonyaka ka-2020. Sayenza i-high tea ngoJuni, sanxusa i-community yethu yeZimbabwe ekhonapha ePerth. Savumelana njalo ukwenza enye i-fundraising esayenza ngo-October, i-African Dinner.
Izakhamizi zijabule kwamagama. Umnumzana Edward Nkomazana uhlala eChabalala.
Laba abantwana bethu abasezokuphepha abasenzela ukuthi bangaka kangikwazi ukuthi ngababonga emlobenzayo. Uyakwazi uNkulunkulu ulamandla efanami ngoba le nto ibe yisimanga kithi ngisela ngoba bahle bawubhebha phambi kwebhedi lami. Lapha amanzi lapha besingekankeza lethale ngoba amanzi wona ngokwawo kanitwana esiphini.
Unkosikazi Thimpofu esinye njalo esakamini seChabalala ngomunye obamukele ngentokozo uncedo lwamanzi.
Ngiyajabula kakhulu ngamanzi laye ngiwabona lapha. Besinohlupho kakhulu ngamanzi evalwe. Sihamba sicele emathethi sisiyakuphasi labo kade besenzela umusa abantu benkosi besinika. Kodwa ilayini yakhona ibe nkulu, asiphilanga le mzimbeni, silayine uzeefike lapho kupha khona amanzi.
Umnumzana Albert Ndlovu ngwenhlanganiso yezakhamizi eChabalala Residents Association yena-ke ngomunye wabaveze injabulo ngoncedo lwezibhorane lezi.
Sithanda ukubonga omama abe-Australia bengomama bazwele abantu abangomama eChabalala bekade behamba almost 7 to 10 kilometers bedinga amanzi bevuke ekuseni abitambama bedinga amanzi ngoba besiba le-shortage yamanzi kuphinalanga almost 1 month yonke to 2 months ukuthi kungala manzi, kungala drop yamanzi kodwa. But as of now njengoba ngikukhangela ukubana i-rig sikhona la.
Izakhamizi zale ndawo zithi zizavikela ukubhidlilwa kwezibhorane lezi lokuthi zingatshontshwa. Umnumzana Godfrey Dube uthi bazimisele kulokhu.
Mina ngikhona futhi ehlangothini lwamapholisa ngingu-chairman we-CCC, okutho ukuthi Crime Consultative Committee eChabalala Police Station. Silokupatrola ebusuku sikhangela indawo yethu ukuthi inokuthula na. So sizazama ngendlela zonke ukuthi indawo lezizini ngoba yonke into ephila emhlabeni iphila ngamanzi. Umuntu onemali ongela mali nxa engaswela amanzi kalambili.
Izakhamizi zakobulawayo zihlezi zikhathazekile ngodubo lwamanzi, wona asekhanya eseligolide kuleli dolobho. Kodwa abadabuka kobulawayo behlala e-Australia abe-Creative Passionate Women sebenze abahlali bentumbane leChabalala baklamase babobotheke bajabule ngamanzi asetholakala eduze ezibhoraneni ezembiweyo. Amanzi impilo. Ngimele Studio 7 eChabalala, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Abasungule uhlelo lwe-Operation Dudula kwele South Africa oluhlose ukuxotsha abakwamanye amazwe kulelo lizwe. Lokhu beqinisa elokuthi lolu hlelo luzasungulwa endaweni zonke zelizwe. UThuso Khumalo wasethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa ezingafuna bokuza kulelo lizwe zithi azibuyeli emuva ngohlelo lwe-Operation Dudula. Kulolu hlelo abakwele South Africa laba bahamba bengena esitaladeni ezitolo emisikeni lezindlini kwezinye indawo besithi bazingela labo abaselizweni ngokungekho emthethweni. Umnumzana Simpiwe Shabangu nguye ukhokhela inhlelo zalolu hlelo elokishini le-UVL ehlala beZimbabwe abaningi. uthi lolu hlelo bafuna lungene kuzo zonke indawo elizweni.
We are against lawlessness that we see. Mainly it's been done by these undocumented foreign nationals. Laba abangekho eMzansi ngokungomthetho abahlupha even taxi owners, taxi drivers, because kukhuthuzwa even ama-custom wabo lawa azogibela ema-taxi. Abahambe, we are unapologetic about that.
Emavikini edluleyo usabalele imfanekiso eminingi enhlelweni zebulenjini be-intanethi. Izalwane zakwele South Africa ezikulolu hlelo zixojaba kwamanye amazwe abathengisa emsikeni lesidaladeni, ikakhulu erenkini yemichova eBarakwanath eSoweto. Isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu uNkosazana Nobuhle Ajit ngomunye okhulumela labo abesebethathelwe impahla zabo kwathiwa baphindele kubo.
Kulababhuti nje ade bamba bephethe imvubu bethi abafuna ama-foreigner lapho. Sasesihamba ke door to door sibafuna ke labo bantu, sabathola ke labo ama-foreign nationals la acotshiweyo lapho kade bethengisela khona. And inhliziyo yami ibuhlungu lokho engikubonileyo, cause hey, bona uma besho bona ngawabo amazwi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva, abazi ukuthi benzeni baqalephi.
Kodwa-ke uMnumzana Shabangu uyaphika ukuthi kulolu hlelo abantu bayahlukunyezwa bathathelwe impahla zabo. Uthi benza lolu hlelo besebenzisana lamapholisa.
Our operations are happening peacefully. We don't loot, we don't even take a sweet estradini lo muntu. Thatha izinto zakhe ahambe nazo. Where sazi khona ukuthi ungene ngokungomthetho bekuyisitende se-South African, sisibuyisela ku-South African. They must go back to their country, beze ngendlela e-right, documented.
Lolu hlelo selutshiye iningi lezalwane zeZimbabwe zethuke kakhulu. Abanye bethesa umlando amabandla ezombusazwe abalisa ele Economic Freedom Fighters, i-Action SA, le-Patriotic Alliance, alenkokheli ezitshotozela ukukhitshwa kwabakwamanye amazwe emsebenzini lelizweni. Umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda, uthi lesi yisimo esiyingozi esidinga ukuthi uhulumende asukumele phezulu.
Kuzoyenza ukuthi isimo siqhubeke sisiba sibi kakhulu, ikakhulukazi ngabantu bokuza. Kuyinto mpela esiyibonayo ukuthi izoba inkinga njalo iyodala udusho olukhulu kakhulu.
Kusenjalo i-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ithi sithole imbiko evela kuzalwane zeZimbabwe eJohannesburg lesabelweni seLimpopo zisithi sezitshelwe ukuthi kungafika isikhathi esithile zingabuyelanga kubo zizawukhomba olotshwala. Embikweni oyethulwe ile-ofisi izolo, ikhuthaza abeZimbabwe abazithola sebesesimene esiyingozi esidinga ukungenela kwayo ukuthi babhalele kunombolo zeWhatsApp ezeofisi yommeli weZimbabwe ePretoria u-063-712-6156 kumbe ekonsulate yeJohannesburg ku-082-824-9435 kumbe ukonsulate yeCape Town ku-067-379-4379. Umongameli Cyril Ramaphosa laye usethule ukukhathazeka ngokwethuselwa kwezalwane zakwamanye amazwe, wathembisa ukuthi ibandla lakhe selivumelene ukuthi liqakathekise udaba lolu ukuze kungagcini kusiba kubi. Ngimelethule 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Ngakhethukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Imthethwandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho ihlale emadolobheni atshiyeneyo elizweni namuhla. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze kwengezelelwe inani labahlatshwayo elizweni ukufikisa i-herd immunity. Abeqembu labesifazane abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia sebembise izibholane endaweni ezimbili koBulawayo. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlangane khonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.